Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 3 Nhlolanja 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo osubangele ukuvalwa kwezinye zazo, Private Volunteer Organization Amendment Bill.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawubethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlile.
Udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, lulakho na ukudala ingxabano kumpumela yokhetho oluzayo.
Namabandla amakhulu akhona akankasayo kulomkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF. Kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani.
Kambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama permit okuhlala kwele South Africa na?
Because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala ngobabhadla phakathi kodlame lo abafunza ukuthi babaleke. Isinto yomnotho, abantu bangazama ukuthi baziphilele, isinto yomnotho. But into emele ilungise ingaba yinto yodlame.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iyanda inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa engasayini umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo, i-Private Voluntary Organization Amendment Bill, ukuze ibe ngumthetho ogcweleyo kulandela ukupasiswa kwayo lidale le-Senate ngolwesibili. Abalwela amalungelo oluntu bathi lumthetho mubi kakhulu, njalo bathi upha uhulumende amandla okuvala lokuhlukuluza inhlanganiso ezizimeleyo. Bathi njalo ezinye inhlanganiso ezilako ukuthintwa kubi ngumthetho lo zigoqela eziphathisa uZulu odubekayo lezilwela amalungelo oluntu. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uvale inhlanganiso ezizimeleyo ezingamakhulu phose amathathu 291 ezehluleke ukubhalisa kutsha zilandela lumthetho ezibalisa iGyros Jiri ephathisa abakhubazekileyo. Abantu bathi uMnangagwa kumele ekele ukusayina lumthetho ngoba uletha udubo elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawuthayo lokho, kodwa okuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawubethayo, ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwazi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi ekuseni ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
UMongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZanu PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile esebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akula nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga inhlanganiso edayile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe yabo, kwavala nje ukuthi kungabi lama voices akhuluma ngokuganga kwabo. yiso isizathu sokuthi befake lo mthetho hathi ukuthi kuthiwe kule nhlanganiso ezidangile.
Phezu komthetho omutsha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona esitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo hulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulomahluko lo US they are perfect, bonke ubuzi bukaMgabe laba babu perfect. Hayi lo US lo akunanto etintileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini kuyezikwa ngalo mbuso ka-Amazon labafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso ukuthi umthetho lo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphela kodwa kuzevumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube le-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kusoze kwancedisa ilizwe.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela olwela ilungelo likaZulu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll lulakho ukudala ingxabano kumphumela yokhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi likhulumisane lomphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngalolu daba lezinye indaba eziphathelane lokhetho. Siqoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda obengomunye wequla lebandla leli elihlangane loZiyambi ngolwesithathu. Ngesizwe okunengi kuye umnumzana Sibanda.
Ngiyakholwa gande kuphakathi komphakathi ukuthi khona umnyaka lowo ngumnyaka wokhetho lwama general election lapho kukhethwa khona ama council ama members of parliament kanye lamolo president, ende njalo kuphakathi komphakathi ukuthi khathesi uhulumende ule bill aselifake parliament elifuna ukuyazama ukuthi liguqule umthetho wozokhetho electoral act. Ngenxa yakhonoko ke kuqhakathekile sokuthe kwaba lo mthetho osufakwe eParliament okhuluma ngokuthi ama-election kufuze uthe phathwe njani. Thina sikwazi ukuthi abakhankasayo abakhulu abakhona amabandla amakhulu akhona akankasayo kulumkhankaso ngelethu kanye lelezanu PF, kuqakathekile ukuthi sihlangane sibonisane ukuthi njengama-major players thina singafuna ukuthi lo mdlalo udlalwe njani. So besilandeke ukuthi uZiyambi Ziyambi njengominister osowa-introduce ibill eParliament abekwazi ukuthi lathi cabango esilawo wokuthi ngabe ukhetho lungaphathwa njani. Yikho akade siyembonisana laye, siyamnika ukuthi njengebandla elikhulu eliphikisayo kuleli lizwe thina yikho esikukhangelela ukuthi kube khona kuma-elections lawa alandelayo in terms of umthetho yilokhu lalokhuyana.
Liphethe yini udaba lwe-voters roll esizwa kuthiwa uhulumende uyalalayo eyi-electronic version kumbe le etholakala ebulenjini, likhulume ngakho yini?
Voters roll gande sikhulume ngayo hathi yodwa sikhulume ngokunengi, kodwa engafuna ukutsho ukuthi ngaso uhulumende oyala le voters roll oyala le voters roll yeZimbabwe Electoral Commission. Kwesinye isikhathi nxa sikubona sikhatshana siyabe sikubona ngenye indlela. So lokho sikhulume ngakho saba lokubonisana lo mnumzana uZiyambi kade buye leqembu lakhe likhokhela elikade likhokhelelwa ngu deputy Attorney General uDias Qoxisane labo ngakho lokho sabonisane ngakho saphuma lesiphume ngakho impumelelo yakho nambonangani izabonakala phakathi na kwamalanga amalishona la.
Kuyini elikuvumeleneyo emhlanganweni lo?
Okwaqala sikuvumeleneyo kulomhlangano ukuthi ama elections esiyakiwo ngama elections okufuza ukuthi ayenziwe ngendlela eyokuthi akusoze kube lomunye ozakhonona ukuthi ama election lawa ngitshontshelwe. Okutsho ukuthi kulezinto ezimbalwa ofuze sizilungise sise okufuza ukuthi zibe khona emthethweni eziyayenza ukuthi omunye lomunye abe lokusuthiseka ukuthi ngempela lolukhetho kuyimpumela yesifiso zezizalwane zeZimbabwe. Yikho esikuvumeleneyo sikhangelele ukuthi isivumelwano sona leso sizabonakala hathi kuphela emthethweni lonxa usuthe walunga kodwa endleleni ama elections ayaphathwa ngayo elizweni.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Abalandeli bebandla le-CCC balesilogan esithi kangene ujaha, besithi umongameli webandla labo umnumzana Nelson Chamisa ngoba engosakhulayo. Kodwa izolo wenelise iminyaka engamachumi amane lanhlanu 45. Elokhu elijaha na? Ke sizwe umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda echayela ihlombe umkhokheli wakhe.
Mahlabe Zulu, sichayela ubaba advocate President Chamisa we-CCC amhlophe ukuthi siyindoda emadodeni seleminyaka 45 years. Lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke. Siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16-14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu, hathi ukuthi namhla uChamisa ngokuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe. Ngalokho mahlabe Zulu, sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwe-experience yokuphila, njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe. Ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhe lisakhula. Siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli, kodwa siyamdedicate, siyamkhulekela, simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abatshabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzububelo, imisebenzi, imfundo, ezempilo, ezenotho, konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu. Sithi bayethe kaChamisa. Siyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Agambe bazabuyela ngobuningi abeZimbabwe abazaphelelwa ngama-permit okuhlala kwele South Africa na? Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthi iofisi yakhe izilungiselele ukubuyisela inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya nxa ama-permit azo engesulwa ngonhlangula. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
umelwe Zimbabwe le South Africa umnumzane David Hamadripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya uthe sebevule ikhasi ebulenjini beinternet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise ukuqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo nyemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assist.
Vanenye avarama permit la asevete vafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi okuhambisa ulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele leli nyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Sekujabulela kakhulu makula ama programs angaka lokhu zababalazo zizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kokhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule hlelo ezenziwayo for ukuthi batransfer abantwana from isayithi bakwathiwa abangena isikolo bengafikanga. Mina ngibona ngani sijabule kakhulu lokho.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi okhokhela iqembu leBoots elilwela ukuthi abaxothwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo someli weZimbabwe eSouth Africa.
Ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yigovernment yaseZimbabwe through i-embassy lapha eSouth Africa. Thina siyiBoots iBoots mele lokuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza negovernment yeZimbabwe izama ukuthi ilekisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyati uthi lobanje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Into le imele ilungise because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala banda phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho but into emele ilungise ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwandaba ngomabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwandaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Meresulo 7 Ectoria kwele South Africa ngutuso kumalo.
Siyabonga Thuso. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi kulabantu abalichumi abathe balimala edolobheni leJegudu ngemva kokudubuka komtshina othwala amabele eziphaleni zeGMB. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amakansila akobulawayo asevumelane ukuthi abamabhasi lemithova kunye labathengisa imibhida lezithelo egodini lapho ukwakhiwa khona amavinkili emall. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 livuka njalo badala, hayi thina siyavuka nandibingelela nje lonke basakazi bethu ethi siphathele umsebenzi. Ngisithi inkosi ngayilirhawukela liqhubekele phambili ngomsebenzi ebesiphathele wona. Hayi kuyangijabulisa kakhulu lami laloba nje imbonama esakwazi ukubala ngisakwazi ukuyizibala ustudio 7 kodwa hhayi kungenani sibanenge esithumelayo. Into nje engithanda ukuyiphola kancane lokhu siseduze lokhetho kakhulu ngikhulumela ebantwini basebuyinga labo okuthiwa sebejabulela izanu. No kayisikho ulamanga lo wabo ezanu okhulumela izanu. Abantu bebhinga izanu kabayijabuleli njalo bengayengeki futhi ngezanu. Abantu kabaphume kuzanu ngoba ingcolile. Izanu into yonke nje enzakale elizweni kungenxa yayo izanu. Laloba beqamba amanga bethi CCC yiyo eyenza amasanje. Cha ayisiyo balamanga ama sanctions angivela kubo omnangakwa ngendlela ongakwazi ukuphatha abantu abantu bazivuse wabo yiyo nje into eqhathile khona enzakalayo konke konke kwenza ukuhlukumeza abantu ikwenza ama sanctions so abantu ngibakhuthaza kakhulu ukuthi bantu bakithi asishiyane lezano siyevota sibheke ilizwe lethu ukuthi limi njani sesesibheke emuva lelizwe lethu belinjani siyathi ilizwe lethu belilizwe elihle kakhulu lalobe emuva le besiphila kanzima izinto bezikhona but kodwa bekulobubele kakhulu amakhampani esebenza yonke into ebisebenza kahle kodwa kwalamhlanje bhekaneni ukuthi kwenzakalani kuyabola ilizwe liyabola liyaphambili ngenxa yakhe umnangagwa angiboni ukuthi umnangagwa wafunda kahle kumbe wanikwa amaphepha nalayo emgwinyada wenze ukuthi ufundile ngafunda ngendlela ehluleka kayo ukubusa umnangagwa ehluleka ukubusa akulanti yakhe lengqondo ayimisayo kahle ugcwele ukumenemene lamanga apromise abantu kungenzakali cha umnangagwa kulanti ayenzilele kwebezimbabwe lalobaba kuyahla nti behlala betshela ngedamu lebhingi idamu lelishangani wathi wathi hhayi bo ayisiyo zimbabwe lokhana ingxenye yayo so ilizwe lasezimbabwe umnangagwa kwenzanga lutho abantu hambani liyevota lizibonele ukuthi litshintshe abadala laba ingqondo sezigugile ukucabanga sokunzima lamanini ukuthi siyevota nini sitshintshe nini abantu bakathixo ukuze izinto zonke zihambe kahle ilizwe lethu liphumelele bendlala kahle okhuluma ngesibanda kwelobuzana ngiyabonga kakhulu sokozami kakhulu ngikhuthaza ngokuvota kakhulu into eqhathekileyo kumele siyenze
salibonani bantu be-studio 7 salibonani mthwakazi omuhle ngicela ukubuza lapha ebantwini laba abasupport iZANU-PF ukuthi kanti njengobana bengabantu besindebeleni kakhulu ngifuna besindebeleni abantu ababo abasebenzi kusebenza besishoneni bayisapota ngaliphi kathi izanu umbuzo wami wokuqala owesibili bonabo laba be-CCC bayakwazi yini ukuthi kwavunyelwana kutshwangiraye lo mgaba ukuthi akula evini umuntu oyedwa wesindebeleni omele abe le voice into eyenzakalayo khathesi ngiyeza lapha kustudio kuthiwa sibe amashoni asevet asethatha amaplazi le bethathela abantwana bamandebele bathule tu okusalayo kuthiwa sibambele neZANU-PF ini liyangapi ilizwe ngelikamthwakazi leli sithi umthwakazi kabe phambili siyalani amabele ngoba vele asizange simunye sonke asazani selisitshengisile vele ukuthi alisazi alisifuni liyasizona pho thina sincengane bantu besindebeleni abakuZANU-PF alekele ukudingisa umumo obolile kuZANU-PF abantu abenibegqibele bagcwele egoli bhema unyawupe bhema insangu kodwa abezanu bayasebenza bamithisa abantu abenu lina nje bamithisa nini amashoni lizahamba nini kwelakibo khona lesishoneni sibizwe la ndikhuluma khona nibebeyixotsha alike lizinuka amakhwapha abantu besindebelele alike licabange liphinde kule indawo ukuthiwa kusemahongola lapha kugcwele amashoni awodwa asebenza amandebele akhona phana kuthiwa afundanga ama-drivers akhona phana kuthiwa bakwazi ukudrive kodwa balama-lincense ezimbabwe ukuthi yiwuphi umthetho sebenze emahongolo ongasebenzi ezimbabwe cela lizibuze lizinuke amakhwapha umthwakazi ukhona umqondisi ukhona uzaliqondisa endleleni enhle umthwakazi kaqhele ekugcineni wilikhonka ngiyabonga vukani
hey, salibonani basakazi kwe-studio 7 siyabonga izindaba ezisethulela zona sisizwa njalo ngokukhunywa izanu manje esabeleni sasebhinga bethu bona abazowina ukhetho lalo nyaka iminyaka yonke le i-NDC noma ingakabi khona noma i-CCC singakabi khona benzani ukubonisa ukuthi kona bangawina ngoba behluleka kudala ucabangela abantu basebhinga namhlanje kuyini okungcono okungabonakala bekwenza ngoba izibe njeyana njeyana ibhinga njengamanje imbangela yibo abantu beZANU-PF abangafuni ukuvuma ukuthi behlulekile iminyaka yonke yona liyana akula lutho olutshintileyo asebelenzile ezigabeni zonke kakhulu ezimathebhelelenti labantu bona basusa kwezinye izigaba emashonini bezoletha emandebeleni bezothola isitendi emandebeleni beyakha besenzani iZANU-PF izidingela ukuthi bayivotele iZANU-PF akulanto eyenzayo ngeke yafayele yakha lelanye ilizwe okwalo yokulidiliza kuphela ilizwe liliyana ngeke yafala noma yinini noma yinini lo ngoyiZANU-PF saseyiyo ephethe amandla ezweni lezimbabwe behluleka abantu beZANU-PF behluleka bayezehluleki bayezehluleka bavume ukuthi bayehlulekile umnangagwa akulanto angafayenza ngoba uhambe ezinyaweni zikayiso emgabe noma zihamba khona phana ezinyaweni ziyana abake baphume ungena amanye amabandla lawo zame sibonte kanti uyini okwehlulayo ngoba injengezana uphepha kulanti ayizayo esiyabo 40 something years ibusa akula lutho lukhona lungcono abahambi.
Yes, Studio 7 livuka njani litshona njani basakazi bethu abahle. Hayi, siyabezwa laba abakhala ngabetshaba abantu basempumalanga sebengene bayakha emadlelweni eyinkomo ezindaweni zabantu bengabuzi lokuthi kuhlelwe njani kumele kuhlalwe njani. Hayi, sizathini abantu kumele sikujayeleni khonoko ukuthi vele la ukungena khona betshabi akubi right akulanto elungayo. Isolution nje khona ikuthi abantu abavotele izimeya zeMRP abavotele amakhansela aweMRP. Izimeya ngichaza ukuthi ondunankulu kube ngondunankulu beMRP ezindaweni zethu sivoteleni bona ibona abantu abazakwazi ukuthi beyenze ukuthi kuhlonipheke izindawo esakhe kizo kuhlonipheke izigaba zamasebhuku wethu kuhlonipheke amalayini kumbe into amavillage wamasebhuku wethu nawe izinduna zethu yibo abantu abazokwazi ukuthi bekuqhakambisile kube bekwazi ukuthi lezo yindawo zidinga ukuhlonishwa ngayiphi indlela abantu thina besintwini sihlaliswa ngayiphi indlela sihlalisana ngayiphi indlela izinduna zethu zisihlalisa ngayiphi indlela lamasebhuku wethu azobakwazi ukuthi asirana ngendlela ethini asivoteleni MRP lizobona nje isolution siba khona. Yebo ingangabi khona kukupresidential kodwa MPs councillors ngena nje uvoteli MRP uzobona nje isolution kusiba lesay ezindaweni zethu la esihleli khona sizoba nesay.
Lawo ke webe kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi zikhangelele ukuba ukhetho oluzayo luqutshwe ngokuthula njalo lulethe inguquko. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Ukubuyela ekhaya siyabuyela sibidlulile baba Gandhi ngoba hayi vele thina siphume eZimbabwe singafuni ukuphuma kuyikudinga indawo yokuphephela. Nxa ukuthi sokutshintshile lokho osakubalekelayo eZimbabwe hayi siyabuyela sibidlulile ngoba lapha emazweni lasesikhona hayi indawo yokuphanda nxa sokulungile ekhaya siyabuyela siqiniso. Kodwa enye into ekhona yukuthi abanye abanaso isizathu sokuthi babuyele ngoba osekukhona kathe siye ukuthi njengoba abantu besemazweni nje kanje kodwa bebelokhu belungisa besakha begcina izinto ekhaya. Yikho ke okuyakwenzakala ukuthi abantu abaningi njalo sebele citizenship ngisho ngesilungu emazweni lapha abakhona. So ke nxa sokulungile ekhaya abantu labo abaseze beyekele ukuba izizalwane zamazwe lawo kodwa bayabe sebele dual citizen okutsho ukuthi khona umuntu uyabe senelisa ukuthi sebenze elungisa izinto esekhaya yena engapha esemazweni okutsho ukuthi khona umuntu engabe esengoba sebenza emazweni omabili lapha khona kathesi lasekhaya umuntu uyabe sezihambela sentana abantwana labazukulu la kunye bonke akuselahlupho ke lapha sokuyukuthi khona sokuyisiba indawo yomuntu uyahambaphendula.
Njengoba uhulumende elokhu esala ukuthi abantu abahlala emazweni bavote bekhona emazweni lapho abahlala khona, uluthatha njani wena udaba lolo kule diaspora vote?
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngoba ibamba iZimbabwe yodwa singakhayela amanye amazwe wonke aseAfrika. Ibayavota abantu bengikho emazweni abo la kanye khona eZimbabwe sibili abantu beMozambique nxa kulama elections eMozambique eSouth Africa kwamanye amazwe wonke bayabuya bevote embassy eHarare khona. Yikho ke hayi ayingiphathi kahle leyo ndaba kodwa iqiniso yikuthi khona lo nyaka ma-elections akhona lawo hayi iqiniso sibili asingeke sisitshela namanga sithi khona hayi sizayilwisa leyo ndaba size siyiphumelele. Hayi yikho i-diaspora vote isavela kudala siyikhalela siyicela sibanga umsindo sisenzane konke kodwa hayi iZANU-P F yala sibili okwalo nyaka hayi asoze siyithole. Kodwa ke lokho akusho ukuthi khona akula into esingayenza kusukela vele kunakudala nakudala besilokhu sincedisa ukuthi ngendlela zonke sizivenelisayo thina esingekho ekhaya esingenelisi ukuthi sibe khona kodwa besincedisa ngendlela zonke sizivenelisayo ukuthi khona labo abakhona ekhaya banelise ukuvota baregister labo abakhona ekhaya benelise ukuthi benze konke okumayelana nalo ndaba zokhetho ukuze iqembu esilifunayo thina esingemva kwalo lo mungameli esimfunayo thina esimfunayo ukuthi abe pha ababa banqobe kulolu khetho luzayo koke hayi idiaspora ukuthi lo nyaka singatshela namanga iqiniso yokuthi khona hayi ayisoze siyithole kodwa sithemba ukuthi nxa kuyukuthi kuyaba lotshintsho leyo yiyo imithetho okuzamele itshintshwe ngelanga lokuqala ukuthi khona idiaspora vote ivulekele.
Hayi, siyabonga mnumzana Tamrai Kwekwerere esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Libe lempela sonto elithukela igama nguChris Gandhi.